abantu abakhathese sebehlengiwe dube imizamo isasekhona yokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana lokugqoka ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubo olunje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokhu ekhona kakayehli akukahambeki khona ngale.
Singathi-ke bahlengwe ngubani khonapho okukhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ngabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ngabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter njengayenza ukuthi laba abantu behlale endaweni ekhudumalayo, zingubo, yikudla, zimpahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze ngoba nxa abantu benethe kakhulu izulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.